ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu ngolesine mhlaka 9 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamantshi we Harare unikeza isiphathamandla somanyano we MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umnumzana Gilbert Phiri Gqwetha elimele umnumzana Thendai Biti kwele Zambia uthi ilizwe le Zambia liphule imithetho yeziphepheli ngokuphindisela uBiti eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe leZANU PF akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yiBora Msango. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba kamantshi we Harare Magistrate Court unikeze umkhokheli webandla le People's Democratic Party okungunye oyingxenye yamalunga akumanyano we MDC Alliance umnumzana Thendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 okumele ihlawulwe lamuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Obekhokela iqula lamagqwetha kahulumende elabathutshisi uJustin Uladi utshele umantshi umnumzana Francis Mafumo ukuba asikho isizathu sokumbalela ithuba lokuba ahlawuliswe imali yesibambiso esebheyili umnumzana Biti. Lokhu kwemukelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa onguye okhokela iqula lamagqwetha amela umnumzana Thendai Biti. Soluzangena kusasa edale udaba lukaBiti ukuqhubekela phambili ngomkhuba weremand lapho igqwetha lakhe unkosikazi Mthethwa akhuthaze idale ukuba kumele kwenziwe njengoba kuyinhlala yenza ukuba umuntu uyabuzwa lapho elezikhalazo. Okunye kwalokho okuphathelene lokutholiswa kwakhe ithuba lokuba ahlawule imali yebail kubalisa ukuba angaze aphazamisa ubufakazi, angaze enza imihlangano yezombusazwe loba lentatheli zindaba, ase incwadi yakhe yokuhambisa ipassport edale aye zibika kabili emapoliseni ekuseni lantambama phakathi kwehola lesithupha kusiya kwelesithathu. Umthethwandaba uthi uBiti kumele ahlale emzini wakhe ku-number 4 Hazel Umunsdale njalo ase incwadi zakhe zama title deeds zomunye umuzi wakhe oku-number 7 Bernard Avenue HCPT. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umnumzana Gilbert Phiri Gqwetha elika umnumzana Thendai Biti leZambia uthi ilizwe leZambia lephule imithetho yeziphepheli eyokwethekelelwa amazwe kanye leyomhlaba wonke jikelele ekhangelane leziphepheli. UPhiri uthi abaphathintambo bezokwethekelelwa ilizwe leZambia kanye lamapholisa bayalile ukwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weZambia obuthe kumele umthethwandaba weHigh Court uhlolisise okufiswa ngumnumzana Biti obefuna ukuthi abe isiphepheli. Uphinde wathi uBiti kazange ephule umthetho yokwethekelela kweZambia. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ilizwe leZambia lenze okungekho emthethweni ngokubisela uBiti ekhaya ukuyabhekana leziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa.
The Zambian officials have violated the Refugee Control Act of Zambia and the Immigration and Deportation Act because, first of all, ordinarily speaking, any Zambian and Zimbabwean does not need a visa to go into either country.
Okusobala ukuthi akusilokuqala ukuthi umuntu weZimbabwe kumbe wakwele Zambia angene emazweni la engelamaphepha omngcele ama visas.
When he sought asylum, the law is very clear, the Refugee Control Act, as read with the Immigration and Deportation Act of Zambia, that he should be given the leverage of 7 days within which he can decide what to do, either move to another country or regularize his stay or make an application. Okay.
Ubelelungelo lokuhlala kwele Zambia okwenyanga. Iziphathamandla zephule umthetho we-Refugee Act of Zambia owe-Immigration Act kanye lokubisela abantu lapho abavela khona owe-Deportation Act. Umthetho wokudinga ukuba isiphepheli owe-Refugee Act wakwele Zambia kanye lokwezethekeli lokubiselwa lapho ozalwa khona nguhulumende we-Immigration and Deportation Act kukubeka sobala ukuthi kumele aphiwe amalanga ayisikhombisa ukuthi alungise konke akufunayo.
This is a very serious thing that has happened in Zambia. But it's also a violation of international law and the rights of Mr. Biti. This is a very sad day in the legal history, especially of Zambia, that such a thing can happen where a court order, a duly issued court order by a well-constituted court, issued and brought to the knowledge of law enforcement officers, can be defied in the fashion it has.
Ubiselo kwakhe kwele Zimbabwe ukuyabhekana labantu abamdinga ngamehlo abomvu kwephula iziqondiso zemthetho yeziphepheli emhlubeleni wezwekazi le-Africa eSADC. Imithetho yeSADC ikubeka sobala ukuthi ungeke wabiselwa lapho ovela khona ukuyabhekana labantu abakufuna ngamehlo abomvu kumbe ukususela amanqe. Okwenziwe ngamapholisa labanye okumele bemukele amaphepha la kusitshiyesimangele sonke. Kuyamangalisa ukuthi kulabantu nje abangephula umthetho bekwazi ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Isizo sabo lesi sephula imithetho yomhlaba wonke jikelele ebona ngeziphepheli kanye lokwethekelela amanye amazwe.
Throughout the 27-year reign of the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, into even the era of the second president, Chiluba, and the subsequent presidents, Zambia has been a place of refuge from people in South Africa when there was apartheid, even as far as Rwanda after the genocide, Congo with the instability. Zambia has hosted massive numbers of refugees.
Kuyadanisa kakhulu lokhu ukuthi kwenzakale kwele Zambia, ngoba ilizwe le Zambia lijayele ukumela iziphepheli. Waba ngumongameli wakuqala kwele Zambia, uKenneth Kaunda, lwamlandelayo uChiluba. Kanye labanye omongameli babesamukela iziphepheli ngenhliziyo emhlophe nke. Lokhu kwenzakale kumnumzana Tendai Biti kuyamangalisa kakhulu. Asikwazi ukuthi kwini konke khonokho. Samukela abantu abavela kwele South Africa, abantu abavela eCongo lamanye amazwe ababebalekela ukubulawa. Ilizwe leZambia belivele likwenza lokhu. Kodwa ke lokhu okwenzakale kathesi asikwazi. Lokhu siyakuqabuka sibili kwele Zambia. Kambe kujoni nxa sesikhangele ukuthi kuyaphetha ngani?
Umnumzana Gilbert Phiri ligqwetha likamnumzana Tendai Biti elihlala eZambia ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leLusaka. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Delane Masiye Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo.
Indaba ye-asylum nxa kuyukuthi umuntu ningalinike limnike i-asylum engikwazi yokuqala ukuthi you can give him the right of passage ukuthi nebheke kwelinye ilizwe. Ngiyamala ukuthi bambisele ngale eZimbabwe ibe futhi bona kamerithi ukuthi athole le asylum. But now into emanisayo ukuthi isikhathi sakhona bamhambise ngaso, ngoba bekumele ukuthi kuphela kuqala uhambe ikhothi, ibe khothi lapha kumele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakhona ezethi beyenze abadinga singisi ukuyifomalize ukuthi bebone sikuthi umuntu lo kumele ithole le asylum lokuthi kumele sibikayo bemgcinezeni lapho. So lami ngiyamangala ngikhona.
Sizwile njalo umnumzana Gilbert Phiri obemele igqwetha sorothi ngiphinde iquestion yami. Igqwetha leli kade limele umnumzana Tendai Biti lithi ke ilizwe leZambia sibilephule umthetho omangalisayo weziphepheli. Kambe konokhu-ke kutshoni kulizwe leZambia? Kutsho yini ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumisane yini le nkokheli yeZambia? Ubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangaka, ngoba kube mthetho nje omele umhlaba wonke nxa sekubuye endabeni leziphepheli. Ngakho-ke nxa yokuthi bona abawulandelanga lowo mthetho, babe sebembithile bani futhi ukuthi kube lokukhulumisana. kodwa ke again into enje ngokhangela njalo ayisezisebenze kuhle nxa sekukhangelwa njalo futhi ilizwe leZambia umhlaba wonke nje jikelele lesithi international community. So indaba yakhona le isakhangele nje ukuthi izaphetha ngani.
Ye, siyabona njalo ke abaphathi ntambo bahulumende kwele Zambia bakhuluma ngakho khonoku. Kambe nxa bekhuluma khonoku emphakathini kabaziyangisi yini? Njengoba ke kukhanya ngazani ke umnumzana Kenneth Kaunda sisakhumbula silo wayegcina abantu abayiziphephele. So kibo lokhu kujoni
ukwaziwa kweZambia ngasikhangela nje ngemuva. IZambia yaziwa iyindawo ehlukile eyamukela iziphephele izigcine kuhle nje. Singakhangela nje laba abengabe-ANC bonke bafakaza nje lapho abakhona ukuthi hhayi sadlule eZambia konke nje okwala yena layo umongameli waseZimbabwe obaba uMnangagwa baye wagcina lapho eZambia. So angazi ukuthi lokho sekwenzakele kuthoni and kungabe kuyikuthi babuzile babuza nje endaweni ezinyekezebuye kule decision abayenzileyo. Kodwa-ke ngokubona kwami mina ngibone engani akwenziwa njalo.
Ubona ngazani-ke kubuza thwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele Zambia?
Sekusesabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufune ukuphepha udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungacatshwa, ithole indawo yokuthi lawe ungagcinwa, lawe uthole ukuthi impilo yakho nje la ibe itholakale igcinakele. Manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho especially nxa yokuthi indaba yona le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.
Alo-ke ngumnumzana Delane Masia Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esekafuwe kwele Zambia. Akunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezifana labo Human Rights Watch umanyano wamazwe omhlaba kunhlangothi olubona ngeziphepheli olwe-United Nations High Commission for Refugees, umanyano wamazwe awe-Europe o-European Union, inhlanganiso yamagqwetha abona ngelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe basole kakhulu ukuphindiselwa ekhaya kamnumzana Tendai Biti enikezwa ezandleni zamapholisa eZimbabwe, zonke sithi wephulwe ilungelo lakhe njalo balethemba lokuthi akasoze ahlukunyezwe. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lokhe sigxile kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama, thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seLombok kwele Indonesia siphinde sehlelwa ngenye ingozi yokuzamazama komhlaba ngemva kweyangensonto eyanamhlanje ihlasele lesi sihlenge esingomakhelwane eseBali. Elemelika lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngumongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo lokungancintisi kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Ukuhalela ubuphepheli umnumzana Tendai Biti obebaleke elizweni ulandela imbiko ayethula ngemva kokhetho lokwethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi babefuna ukumthumba sokudale imibuzo eminingi kuzizalwane zeZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni immigration umnumzana Bekthemba Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo ephendula umbuzo othi kanti kumazwe wonke angomakhelwane kungani uBiti ekhethe ukuyaphephelela kwele Zambia
I-escape route ebiseduze bekuyena le ukuthi aye eZambia njengoba impilo yakhe ibisengozini. Okwesibili-ke kube yikuthi kuqondile ukuthi ahambe kuyiZambia ayi-expose layo nxa ingalandeli ilungelo loluntu ngoba abakwenzileyo abalandelanga ilungelo loluntu. So labo-ke kuyabafaka-ke kwi-spotlight ukuthi khona bafanana-ke neZimbabwe labo kabalandeli ilungelo loluntu. So-ke yikho-ke eqinisweni kasika khulumisani layo esiza ukuthi indaba ekhethe khona lapho ngoba bengumuntu obevele eseqatshile i-communication la ezele isinzima. Kodwa-ke kungenzakala-ke ukuthi ukhethiswe yikuthi yibhoda ebiseduze kumbe njalo-ke laye-ke njengomuntu ongusomapolitiki ukhangelele ukuthi-ke iZambia ibe ku-spotlight layo ikhanye ukuthi ime ngaphi kwezelungelo loluntu.
Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapho mnumzana Dlovu uthi iZambia iyephule umthetho. Kungakuyikho yini akwenzakele?
Mina ngombono wami mfowethu bengani ngiqalisele ngani ngemvambijana ukuthi singakayithi sikhomba umunwe eZambia ngale siqale sizibuze ukuthi kanti kuyini vele okade sokuhluphile ngapha ekhaya okuze kwenza uBiti wafuna ukuyaphephela eZambia. Yikho kumele siqalise khona indimba yendaba ukuthi eZimbabwe into naleyo ukuthi ukuthi abantu batshona besesabela impilo zabo ngitsho kuyikuthi ucala ubelalo ubaba uBiti asikwazi lokhu ngoba umthetho wandaba kakayibambi indaba yakhe. Vele bekungamelanga kufike ibandla lokubana yena osengumuntu onjani osefuna ukuyaphephela kwamanye amazwe ngoba uma singaqalisa ngokuthi hayi iZambia iphambanisile ngokuthi uBiti imbisele ekhaya sizashika sikhohlwe ukuthi kanti kuyini okwenza uBiti wasuka ekhaya. Yiyo into okumele ilungisiswe ke le.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu, kuyini kanti vele kade kubalekele?
Ye yikuthi-ke nxa sihlaziya lolu daba sikhathana singaboni okwenzakalayo kusuka ke kungani kuba nzimanyana bathi bona isicathulo sitshisa-ke osigqokileyo kuyabe isicathulo siyangitshisa. Okokuqala thina njengamalunga ebandla likamnumzana uBiti kube lokwethuselwa kwakhe ngamasotsha ahamba emdinga ehlomile ethwele imbhobho afika achaya abantu abathole besendlini yakhe. Okwesibili kwaba lokuzama kumngayijeka esemgwaqweni kwehlula udriver wabaleka bazomphinda njalo wesibili. Ngithemba-ke abasebenzisa-ke i-social media-ke sebebona izithombe okabithi-ke imoto ayitshayiwe ngaphambili lapha bezama ukungahayijekha yikho kutshengisele ukuthi impilo yakhe-ke isengozini. Kuyikuthi-ke ebelecala-ke alenzileyo amapholisa kumele amlande kuhle afike athi ayisiphelekezele e-charge office bahambe laye.
Ngiyakuza baba Ndlovu, yikho mina ngisithi into ekhona ikhonokho kanti kuyabe sekuyilizwe bani ukuthi abantu bengaxabana kumbe abantu nxa bengasazwana ukuthi bengavumelani into abangabe bekhuluma ngayo. Kuyabe sekuyilizelani bani into abahamba bethwayelana induku kanti kuyini kade sokuhluphile ngokuthi khonokho lasombuze ukuthi ngiwubuza wona sengiwubuza uhulumende okhona khonapho ukuthi kuyabe sekwenze njani kanti kuyabe kungumuzwa njani osihlona sithwalelana induku. Kuyikuthi anxa ukuthi uBiti uphambanisile kanti khonokho kutsho ukuthi uyabizwa ngamapholisa ukuthi hayi mfowethu akubuye ngapho uzosixoxela indaba yakho ukuthi uhambani kuhambe kumthethandaba indaba yangikhona iyehlule singakayi ngale ukuthi hayi iZambia iphambanisi lomthetho.
No nyanya kuzwisisa sibili lapho yakhona ukuthi kathi yithi khona lapha-ke bekuvele sekuhluphene kuvele umbuso wesibutho unjalo ngokwethusela anilabona ukuthi abantu batshengisela besola-ke kuphuza-ke ku-announcer kwama-results ukubusa kwesibutho wasokuthi no kasiyedubula singabulala ababili abathathu abaningi bazayisaba wabuyela ezindlela. So indlela yi-tactic yokwethusela yena leyo okuyinto engaqondanga kulungelo loluntu.
Ukubona njalo yini mnumzana Mhlanga?
Eningani bengathi bengakufaka kutendayo ngingahlangana laye ukuthi hawufowethu njengobona ubusukwazi ukuthi labo abantu bavele becabanga ngendlela enjani awusakubonanga ukuthi ona njengegqwetha njengomuntu osowawudlala lo mdlalo okweminyaka eminingi lime kuze kufike ibanga langikhona loneli kumbe i 5 days kumbe kuyini ithi hayi siyayazi into eyenzakalayo lapha sizawulandela umthetho ngoba uma nga singakhuluma ngona la ama social media athi khuluma ngoba uNdlovu sike sambona ubaba ubithi ekhuluma ezinye izinto ezingani bezingani mina bezingangiphathanga angithi ukuthi sengangamelanga ezikhulume kodwa azange zingiphathe kuhle izinto zangikhona
ya wena ungathini mnumzana Ndlovu
ubithi liloya elazakalayo eZimbabwe iloya eliqotho iloya elazi umthetho njalo ungumuntu okupolitics owazi politics umthetho weZimbabwe uthi izekhi yodwa okumele iannounce memezela ama results okhetho ukuthi ngubani osenqobile othule okungakho okabithi kazanga kutsho khona lokho bathi yena njenge MDC alliance sesihlanganisile ama votes sabona ukuthi hayi sesichayile kodwa sasilindele izekhi ukuthi iannounce to celebrate. Clava ngasitshontshela transfer sile result hayi siza demonstrate.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ubekhuluma endawonye lo mnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni i-immigration.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwapi amalunga ebandla lakhe elezanu PF anqoba kukhetho lwePhalamende asekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora musango kumbe ibhola egangeni. Umongameli Mnangagwa ukhulume la mazwi emhlanganweni obuqoqwe libandla lakhe eHarare okuthakazelela ukunqoba ukhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa uphinde wahohoza umanyano we-MDC Alliance esithi lanxa leli bandla ibandla lezanu PF lingawunika ezinye izihlalo ezingamachumi ayisithupha lantathu i-63 elawutholayo awusoze ufice inani lezabo ezilikhulu lamachumi amane lane i-144. Lokhu kwenzakala iPolitbureau yebandla lezanu PF ithe gwaqa namhla ntambama eHarare icubungula ukuphathelane lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena oqala ngokuchasisa ngamalunga ebandla lakhe angafuni ukuthi umnumzana Mnangagwa engabi ngumongameli.
Ungakhohlwa ukuthi lokuze nge-G40 yayikhona. Ayiphelanga ikhona lakahle kulabathengisa abakhona ephathini lapha ade vele kukhonakala kube sebenza indlela yabo yabo mgabe le akade beyisebenza. So lakathesi bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khonapho bantu sesegcekele ukuthi vele babethengisa abantu babethengisa bayisebenza le-opposition akucatshanga lokhu kusegcekele iyakhulu kwindawo zenezilapho umongameli angayenzanga khona kuhle kodwa bona uthole MP wakhona lama-councillors akhona ewini.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe-G40?
Akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonoko ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa uhambe kusuka khona kuyathengisa ukuthi ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakho lokuthi umgalo wathi i-electric indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uchamisa ephuma out in the open umgabe phela umuntu okuthi wabambi ibandlaleni kwesikhathi eside ukuthi kulabantu ethile abasympathize laye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yobantu adibesenza yo-adrichile ibhore egameni
kungabe kusitsho ukuthi kulokuxabana yini phakathi kwebandla lezanu PF ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa sithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba impeachment.
Yeah, ukuqabana akukho nje ngale indlela sandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina abazi abakhona phakathi kwethu yiko ubona ngiza lesehlakalo lona yabona into yenza kale white city wakutshengisa ukuthi kulaba thakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abayinto ezokugama ezifana nezokutshayela ibhola egangeni
kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwani ngoba nxa umongameli sithi sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokwana sambikileke ukuthi angayi ukuthi ibandla lezami PF iza kuhamba njani khonoko ukuthi selibonile ukuthi kulabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babengabi khona phakathi kwabantu
kuyini okungalunganga ngalokho
akulunganga kuzake kube khona vele isigono ukuthi you belong to a party wena uthi usepartini nje ulomongameli wakho epartini ukuba separtini indaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke uthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokho akuzake kube khona vele njalo khonoko vele khona kodwa kungatholakala kulo bufakazi uyawuvele usuzixoshile vele epartini.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF beqoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 eHarare. Kunjalo nje omunye wabencintise esikhundleni sika mongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Jigabure ukukhuthaze inhlanganiso yeSADC lelizwe lezizwe zomhlaba ukuthi zibambe ngamandla eZimbabwe ukuthi iqhube ukhetho olusanda kuqutshwa eZimbabwe kakutsha. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Esethula inkulumo yakhe kwabezindaba umnumzana Jigabure uthe ukwenzeke ekhethweni lweZimbabwe bekulukhetho lokuqilibezela okwedlulise amalawulo. Uthi wafuna umhlaba wonke ungenele kwenqatshelwe ukugcotshwa kwamongameli Mnangagwa athonisiswe ngokubulawa kwabantu abebetshengisela bese kuqhutshwa kabutsha ukhetho olukhulekileyo ongelaqilibezela.
They have serious criminal cases to answer of murder because they have killed people.
Balamacala amakhulu okubulala okufuzwe bazivendulele kuwo ngoba babulele abantu abanye babo abebevela emavinkilini abanye bengayisiyo nje yokutshengisela obekukhona akungeke kwenzakale ukuthi umongameli olamacala angaka agcotshwe umthethwandaba ongakatsho ukuthi akalacala.
Isikhulume somkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda laye obekulumhlangano bezindaba uthe ukuhlukuluzwa ukwethuselwa nokubotshwa kwenkokheli labasekeli bebandla le-MDC Alliance lamalunga amanye amabandla aphikisayo sekufike kusibanga esesabekayo. Lobanje umnumzana Sibanda esithi abakaboni imizamo yokubopha umkhokhelo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akulanto ezabenza besabe ukukhuluma lokuqhubeka ngemizamo esemthethweni yokuthi umnumzana Chamisa aphiwe intambo zombuso njengoba kunguye owanqoba ulolu khetho.
Abakhokheli be-MDC kuqala ngo-President Nelson Chamisa bazimisele ukulwisa udaba lokuthi indaba zokhetho zingabi lobuqili phakathi lokuthi amalungelo abantu angadlaliswa ngendlela ebuhlungu efana layo. Angiboni kusibala kwethu kokungako la ma-supporters awe-MDC athi azimisele ukulwisa siye phambili ngoba kungapheliyo kuyahlola.
Le yinto egcizelelwe ngokhethwe njengosenator eMatabeleland South umnumzana Bekuthemba Mpofu yena othi kulobufakazi obungaphikisekiyo abalabo obukhombisa ukuthi kwakulokuqilibezela okukhulu.
Kulezi indawo okutholakala ukuthi abantu nxa kuthiwa bangu 100 ku polling station sithola uMnangagwa ethole 115-120 kwenzakala njani nxa khona abantu abaregistrile bengu 100 ku presidential bebekhuluma ama figures ayinflatwe esikhathini esinenge.
Inhlanganiso zikaZulu kwele South Africa ezigoqela iKhulumani Support Group le Human Rights Institute of South Africa zithi zifuna inhlanganiso ye-African Union Commission iqhuba inhlolisiso ebanzi ezavumbula zonke insolo lamaqiniso phezu kwalolu khetho. Nkosazana Colette Lehlojane wenhlanganiso ye-Human Rights Institute of South Africa uthi baza kuthaza amabandla ezombusazwe kwele South Africa ukuthi lawo aphatheke ekulungisweni kwalolu daba.
Sifuna ukukhuluma nabaphathi yethu ya-ANC. Sikhulume namaphathi abo DA, sikhulume ngamaphathi afana nabo EFF and others, sibabonise ukuthi they have a duty and responsibility.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo isikhathi du. Igama lami ngu Chris Gande lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.